Abezinkolo abamachurchi balomlando banxasikhayela iBhayibheli lithi kuqakathekile kumqoka kubalulekile ukubana sikhulumele labo abangelaphimbo. Kumele siqhubeke ngakhona lokho. Uma uhulumende esona sizamtshela ukuthi uyawona. Uma ephambanisa siyamtshela ukuthi usuphambanisile. Njengoba uNathan wayekhuluma etshela uDavide ukubana nguwe owathatha imvana yendoda engelalutho. Lathi namhlanje njengabamandla sithi yini eliphambanisineyo, yini elixabanisa abantu, yini elabulala abantu, yini elithumba abantu, yini eselibhidlize ilizwe leZimbabwe, yini eseliphambanise abantu besizweni seMathebelelendi. Umbhalo uyasikhuthaza ukubana sibe luphimbo, silwele labo abangelisi ukuzilwela, silwele amalungelo abantu, singakhethi ukubana bavela kuwaphi amabandla ombusazwe. I-MDC layo ingenza njalo, iphambanise. Ngingaba amabandla siyakhuluma sithi yini elonayo, yini eliphambanisayo.
Abantu abanengi sibone bebambana besola kakhulu amazwi kaMutswangwa, kungakhathalekile ukuthi umuntu ulishona, umuntu uliNdebele, ulikhalanga, uliVenda, uliTonga. Ubona amazwi la elakho ukubangela ukwehlukana kwabantu yini ngemihlobo elizweni?
Yeah, inkulumo le engcwele izaphambanisa kakhulu sibili ubudlelwano phakathi kwemihlobo etshiyeneyo, ikakhulu amaNdebele labesishoneni, ngoba khona lokhu kuvusa amanxeba amadala. Ngoba nxa sikhangela nje kathesi endaweni eziningi igrawundi iyaqhutshelwa phambili, nxa sikhangela indaba yemisebenzi, sikhangela njalo ukwaba komnotho welizwe, la mazwi la mbona azaxeka axabanise abantu. Kodwa kuqakathekile ukuthi sinanzelele ukuthi iZANU-PF vele yaqala khona lokho kudala, vele libanda lombangazwe eladalwa ngokukhethana ngo-1963, baqhubeka ngohlelo labo lokukhetha ngo-1979, bekhanda i-grand plan yabo, baqhubeka njalo ngo-1983 ngegugurawundi, baqhubeka njalo ngemva kwalokhu behlukuluza abantu basemathebeleni, bebancitsha amaxesha lamathuba ukubana babe lomnotho, bathole imisebenzi.